ungayifananisa le United States dollar. Ngizathatha nje umzekelo sowodwa. I divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali lo society ithi nxa idivorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usiyicompare le United States dollar uzananzelela ukuthi okwanamhlanje i-18,000 leyo maybe ilingana le maybe $900 kumbe $1,000 United States dollar. Ikanti kudala sisasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bonds kwi-RTGS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollars. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona imali eningi kakhulu abantu ngiyakwazi abantu ngabayesikhole.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka, bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyangani.
Njengoba bengitshile ukuthi ungakhangelisisa sibili ukuthi ivalu yakhona yena le isindo semali yakhona in real terms imali iyehlile. So, ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what ILO society does, iyakhangela ukuthi region yona ichaja njani. E-South Africa, for instance. So, uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe, lawe-South Africa, lawe-Zambia, e-SADC nje yonke. Loba nje engehlukana nje mpita na, ayahambelana. Akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili, sikompare lamazwe awakhona apha nje ku-SADC.